So engikubonayo nengikuzwayo mangicabanga nalokho okwenzakala ekhaya namhlanje, ngikhangela ukuthi thina njengabantu abeZimbabwe manje sigcwele emazweni aphandle kwelizwe, abanye bakhona ekhaya baphakathi kobunzima mhlawumbe okwedlula futhi ababephakathi kwabo ngesikhathi usapho somlungu abantu abafana nabomama babulisa bahlena bephuma phandle bayodinga inkululeko okufuze ukuthi ngamanje sikhuluma nje iphakathi kwaleyo nkululeko. Kodwa ngiyekona nengikuzwayo manje ukuthi hayi kutho ukuthi inkululeko nje into ethelelayo ngoba 30 years down the line sisayidinga asiyitholi ilokhu ithelela and abantu beZimbabwe balokhu bezitshela ukuthi bafuna lokho okuzenza ukuthi bahlaliseke after 39 years. So ngamafithane kimi ngithi mina inkululeko into ethelelayo kodwa kuze sihlale sizibuza sizibuza ukuthi singenzani ukuze sifike ebangeni lokuthole lokho esavela saphuma sayegangeni njengabomama benje besiyadinga lelo lizwe sikuthole sithi nako sesikutholile kungabi yikho ukuthi kuhlala kuthelela nje sithi abantu lapho kuthelela ninhlazi uma uzama ukuyibamba ngezandla emanzini ilokhu ikufunywa ukuthi alibambe umsila
ye nanto ke udaba nkosikazi Maligwa, ungasitshela wena ukuthi uthini ngelanga lalamhlanje?
Yebo, ngiyabingelela njalo. Udaba lona olelanga lanamhlanje linzima kakhulu. Thina lapha ekhaya sidanile sididekile, asiliboni lelanga lakhona. Ukuliqakathekisa kwakhona sekunzima ngoba ukuthi inkululeko le sahamba siyayilela eganyeni nzima kangaka kuchitheka igazi kusisa abantu. Sasindele sihambilene akusaphani. Umntana beZimbabwe sebeshona thina, thina esahambayo siyabika. Abanazeleli kakhulu ukuthi hayi kulaba kuchane nje eclick engatsho njalo ngithi eclick abantu abayibo ababenefithayo kulokho esakwenzayo njalo abayibo futhi benokuganga ebeyibo abatshontshayo asebesila leli lizwe. Khathesi ezi-TV nxa ungangena kumbe kobulawayo kumbe njeniharari kusese-right abantu babesuka bonke bahambe beye-celebrate betshone ke nabanye khona ngabe emawati ema-stadiums ku-celebrate i-industry. Khathesi ezi-TV nakutshela netivine store evaliweyo abantu bonke business as usual meaning ukuthi ilanga leli vele alisaqakathekanga ezimbabwe. Abantu badubeka, abantu bethu ba-outside the countries baya ngamajehobhiya abantu basisa khona bagcwele umhlaba wonke ngenxa ye-mismanagement yelizwe.
Ya, Mnumzana Ndlovu, uyatsho lapho umama ukubana bakhona abantu abatholayo njengokutsho kwakhe ngesilungu ababhenefithayo. Ungathi wena bakhona yini ngokubona kwakho kumbe sonke siyadubeka?
Hayi, kuqinisekile sizile intero mama mayi bakhona abathelekisayo. Kwaba yindaba yokuthi kumlala ingane kwane kaMvundla ohamba wanatha amanzi ebusuku abantu bawagebhe bonke bahamba wanatha yedwa yena ebusuku. Kuqinisekile mama kusho ukuthi kufuze sikale ukuzibuza thina ukuthi sathi ngoba sathambe sonke siyajika umthombo yeze namehlo sasekuyebe ngcobise umthombo yini esesinayo ma especially wona amawavete sikhanti ukubona ukuthi ha kunabanye abantu ababhenefithayo lapho kunabanye abantu abatholayo thina singatholi. Imibuzo iqala kwemibuzo emihle khonoko ngoba ngithi ekuqaleni amawavete leni begijima labo nabo ababhenefithayo nabo ma bephiwa kancane insiba futhi bebamba lapha bebegijima lapho ma sekuye babaqala ukubuza manje sebaqala ukusho futhi nokuthi kukhona ababhenefithayo iningi uwonke nowonkana nje kukhanya kungela nto kakhulukazi izonto ezibuhlungizela izabona aba abafana bomama bafanekele izilwane kuliwa akuna lutho akhonaumuntu bekhohliwe angitsho abadelelwa komntu mhlawumbe sebekhulile.
Ye manje mama Maligwa, kwenziweni?
Ye baba, umuntu olambileyo akulanto ayigacabani. Umuntu wonke sikhuluma nje emhlabeni controllers, abantu abaningi balambile njengoba ngisitho ukuthi silambe. Kufana nenkukhu nomuza uyibizele ukuyibamba ukuthi ufuna ukuyibamba ukibulale, uyathatha amabele igijima ukulandela ngemuva uyiholele amabele uyibambe uyibulale. Ama-veterans civil asetshenzisiwe kakhulu njalo kuthiwa bebegijima lalabo abayibo ababhenefithayo. Yikho khonokho okwenzakalayo ukuthi balambile abantu labana babe benehope ukuthi kuzaphuma something bathiwe labo banikwe. If I tell you ukuthi kathesi noma kuthiwa kule increment yona le phiwe abantu ama-veterans kathiwa nge-increment kala lutho balambile basetshenziswa kuphela besetshenziswa ngesikhathi sokuthi umuntu uyabe efuna ulutho angabhenefitha angatholi into yakhe usekhohlwe ngayo. Yikho into esidingeka kuma-veterans kumele basithisibonze ikofi bakhe bavusa emakhanda
bacabange abanye bami babona ukuthi ilizwe lethu leli eZimbabwe singabantu ababi bosi ku-community esihlala nazo ebantwaneni bethu but kuyithi ebesimele ukuthi sithole that respect ngomsebenzi esawenzayo umsebenzi wakhona asisahlonitshwa